Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 28 kumpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Odokotela abakhulu abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labona obhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abathuthukayo asebelamalanga angamachumi amabili lasiyakalombili bekhalale umsebenzi. Okuswelakala kwemali yeZimbabwe kulezinsuku sokusenza siphatheleni bakhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokuntshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika lerand beyitshintshela kuma-bond notes. Kwezamasiko nokuzithokozisa kuwoza Friday sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisani Moyo ocula i-Afropop kanye no-Esther Sibanda. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela abakunhlanganiso yeMedical Association labona obhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abasaqalisa umsebenzi asebelamalanga angamachumi amabili lasiyangalombini bekhalale lo msebenzi bekhonona ngokuswelakala kokusetshenziswa ezibhedlela kwempahla zokusetshenziswa ezibhedlela iholo lokunye okumbalwa. Udokotela Sacrifice Chirisa omele amadokotela akunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association. Utshele iZimbabwe Medical Doctors Association, utshele intatheli izindaba ukuthi sebenike uhulumende amahola angamachumi amane lasifica minembili ukuthi alungise okuhlupha odokotela abathuthukayo. Udokotela Chirisa uthe bazakhalala umsebenzi nxa kungenziwanga lokho. Ugcizelele wathi basekela zonke izikhalazo ezithulwe ngodokotela. Usole uhulumende othi odokotela abakhalale umsebenzi kabalandaba lezigulane njalo sebemiswe okwesikhatshana umsebenzi. Uhulumende uthi uzajezisa bonke odokotela abakhalale umsebenzi okumele bathoniswe izenzo zabo luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatsha kwabodokotela olwe-Health Service Board. Umthethwandaba we-Labour Court usanda ukwethula isinqumo sokuthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngodokotela akukho emthethweni. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ngokusekelwa kwabo ngodokotela abakhulu abesezibhedlela zikahulumente.
Ama-developments ayenzekale namuhla, ama-consultants, the most senior doctors sebetshengisele concern le-worry yabo ukuthi umumo ezibhedlela awumanga kuhle njalo kukhanya ngani iminisi ayikayenzi lutho ukuthi i-situation yangkhona yi-improve. So bona babhale incwadi yokuthi after 48 hours or so, nxa umumo wezibhedlela ungazange utshintshe labo sebele-intention yokuthi bejoyine i-industrial action ngoba sebedine ngokusebenza bebodwa ama-patients emaningi njalo kungela amaphilisi ezibhedlela.
Ngaphandle kwalokhu-ke sibonile izolo u-retired general uCostantino Chiwenga yena ngumseli kamongameli esithi amadokotela akhalele umsebenzi ungazane kawala ndaba labantu lezigulane. So-ke lina lithini ngakhona ukusebenza?
Thina esikutshoyo ukuthi izikhalazo zethu sazikhuluma kudala and izikhalazo lezi zimayelana ngezigulane labodokotela and khonokho kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma nge-healthcare system elizweni abantu bona labo ababili baqakathekile, udokotela i-patient. Ngakhuluma ukuthi ezibhedlela akulamaphilisi, akulama-medication njalo akulazigqoko ezigqokwayo ukuthi umuntu azivikele ekubambeni imikhuhlane. Ezinye izibhedlela bezingasakwanisi ukwenza ama-operation nxa ukuthi imitshina yangkhona esetshenziswayo xa umuntu kusenza ama-operation ibingasasebenzi. So after that, odokotela bakubone ukuthi ama patients asatholi uncedo okumele beluthole ezibhedlela ngenxa yokuthi izinto ezisetshenziswayo kazikho. Njalo odokotela bona ngokwabo babekhuluma ukuthi imali abasela ukuthi bebuye emsebenzini. So yiyo into ebelokhu siyihambela sikhala ngayo nale ukuthi beyikhangele and it's very sad ukuthi after 28 days awukabi nama-solutions. Esikubonayo ukuthi kulokulwa lokhu okuthi odokotela bephenduke emsebenzini even though ama-grievances lezikhalazo zabadokotela zingakhangelwanga. Usitsho ukuthi nje ingathi ngelifitshane odokotela bebukela abantu begula bekhala ubuhlungu. Lokhu lakho kubuhlungu kodokotela ezingqondweni ukuthi baba nama-depression over izinto ezinjalo.
Ye, nxa singabuyela futhi kubodokotela laba sebehlale kakhulu ezibhedlela, ukulisekela kwenu khonokho kutshoni?
It's really bad news because usho ukuthi kangasela odokotela abaya emsebenzini ku-public la ku-private bonke sebengena ku-industrial action. And khathesi into eqathekileyo ukuthi even ama-nurses wona khathesi behamba kabili ngeziki ukuya emsebenzini, kutsho ukuthi izibhedlela sezingavalwa lokuvala nxa i-situation ingakhangelwanga.
Yes, bonile njalo litshengiswa imithi, kuthiwa imithi khona e-Natfarm laphana. Lina lithini ngakhona ngemithi leyi ukuthiwa yathengwa ngurhulumente?
Thina esihlala sikukhuluma ukuthi sihlala sisiza kuthiwa kule mali engaka ephumileyo kuyathenga imithi, yeye kule mithi engaka esitholakele. But ezibhedlela kungela mithi, into esihluphayo nale ukuthi sihlala sisizwa impiko yona le emninginingi kuthiwa sokulamaphilisi kule mali engaka yokuthenga imithi. Kodwa ezibhedlela kungenaludo, iminyaka wonke odokotela bahlala bekhala ngento efananayo ukuthi akulamithi ezibhedlela. And into esikhalela yona yonale ukuthi ekugcineni nxa sisizwile ama-report onala kumele kube le-evidence ukuthi i-situation ezibhedlela isitshintshile lokhu kubonakala ngokuthola kwamaphilisi ngezinto zonke ezifunakala ezibhedlela.
Kube sekusuka lokukhonona kwe-Minister of Higher Education ethi o-junior doctors uyabulokhu sesikolo njalo balibhadalela imali, kambe kuthiwani ngakhonokho?
Thina esingakukhuluma ukuthi lokhu akulunganga ngenxa yokuthi i-international standard yindlela esetshenziswa ngapha eZimbabwe ukufundisa odokotela. And according to ama-international standards ukuthi odokotela bahamba sebefunda iminyaka eyi-5. Xa bengaqeda ukufunda iminyaka eyi-5 sebegraduate sebesiba ngama-junior doctors. And that's the situation ekhona khathesi. Ukuthi sithi udokotela yi-student, hhayi kuyasethusa lokhu. Asibhadalwa mali, imali ama-school fees esiwabhadalayo adura ukudlula amanye ama-degrees amaningi. And by the time siqeda ukufunda kwethu, imali esiziphuma khonapha asikwanisi lokuzibhadala bhek ngoba ziningi kakhulu.
Lo ngudokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxela ye eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukuswelakala kwemali elizweni sokubangele ukuthi osiphathelene bekhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kuma-bond notes. Umsakazi weStudio 7 u-Ezra Chisa Slanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Bayadla abatshintsha imali kulezi nsuku, ikakhulu betshintshela labo abahlala phandle kwelizwe abavakathele izihlobo ngesikhathi sekhisimusi. Edolobheni lakoBulawayo kuyaxokozela abantu bedinga imali. Sihlangane labo siphatheleni abatshintsha imali kunye nabadinga imali yokuthenga amafutha emota lempahla lokudla. Omunye wabenza lo msebenzi wokutshintsha imali ekoBulawayo ngusiphatheleni umnumzana Tafara Tekere olandisa abakwenzayo.
Mina ngiTafara Tekere. Ya, msebenzi wami ngathi ukuhlanganisa sitshintsha imali. Usually sijalo yenzele trade gold but kathesi sisebenza kuWhatsApp and abantu basifonela besidinga. Unxawe le mali enengi uyasifonela usitshele lapho khona siyabuya sizokutshintshela. Ya, kathesi ibhizinesi ngani iyaphusha. Because abantu abavela phandle baningi, especially amarandi babuyile, lama-rates wayehlisile. Senzele ukuthini? Senzele ukuthi siwa-collecte ngemali ezincane. So amarandi maningi kumarket, so i-rate iwile, but kathesi yiwo wodwa agcwele kumarket. Zibuyile injini.
omunye njalo osiphatheleni uPatience Banda yena-ke usebenzela ePirate Bridge.
Igama lami nguPatience Banda Mbiya, kwabulawayo komfazi ushaya indoda. Ngisebenzela eBay Bridge ukutshintsha imali sicila abantu. Kulezi nsuku irate ithi 17, so ma ulamarenzi woza kithi. Since kuyinyanga yekhefu abantu balahlile, le njiva zehlile kakhulu, so ma ufuna imali uze kithi ngqo, sizokutshintshela imali ngezinga eliphezulu. Ngiyabonga.
Mina ibizwa nguSinenjabulo Dube, ngihlala eMabutho. Alapha sihlangana lobunzima, imali esiyitshintsha ebantwini iyadura, plus izinto ziphelile ezitola zithengeki. Ikhisimusi yalo nyaka ibinzima kakhulu ngoba izinto bezingathengisi ezitolo, kuyafana nalama-inform abantwana athethe izikolo sezisiyavulwa, kunzima kakhulu amafizi, ama-inform akhwelile.
Mina ibizwa nginguMiriam Ncube. Into uziwa esihlangana labo lapha eZimbabwe ekutshintsheni kwethu imali, laba babuya ngaphetsheya kwelizwe imali yabo isuka ibe ningi kulaleyi thina esiyitholayo, and futhi sihlangana lokukhwela kwezinto singazi ukuthi abantwana sizobahambisa njani esikolweni next year njengoba ama-inform ekhwelile. Ngoba uTopas uthi i-inform yomntwana eyodwa $54, so asikwazi ukuthi sizoyithenga njani. Le mali yangikhona iyahlupha emabhenki ukuba siyithole, so kunzima baseZimbabwe asikwazi ukuthi singancedana kanjani ukuthi kuphele. Ya, khona kungenzeka laba abantu ababuya ngaphandle yiba benza imali ife kakhulu, ngoba bekuyi-1:1 yokungela problem lebhondi yethu, ngoba siyazivela ukuthi ibhondi yethu alithengi kuya kwamanye amazwe. So laba ababuya le mali ngaphandle kwelizwe
ibabayenza ibhondi lethu liwe kakhulu. Lapha elizweni sithele nzima ngabosiphatheleni, yiyo esebenzi imali itshintshe ivalu every day. Ukuthi wazi abantu abantu abayavele South Africa sibabakholisa ikhisimusi, nasikholisa ngakhisimusi lapha ekhaya. Ngoba singathi $500 ibhondi iphenduka ibe $140 something. In the imali eholwayo kathi silapha elizweni. Ukuthi vele asila lutho, vele siyazihawulela. Kwathiwa emthethweni kuthiwa bayabotshwa but bakhona ezitritini nakathi singahambe bathola anywhere town. Into ekhona vele mina ngiyibonayo engcono yokuthi kukhitshe ibhondi.
Udubo lwemali ludida ingqondo zabaningi, kuyacilwana ekutshintsheni imali. Osiphatheleni kuloba kuthiwa babotshwe baya phambili besebenza. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule isiqondiso esithi inhlanganiso zonke zomhlaba ezizimeleyo lezezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe sokuzamela zibhadale indleko yazo kumanisipala ngemali yakwamanye amazwe. Lesi ngesinye sezinqumo esivunyelwene emhlanganweni wekhansili wokudinga indlela zokuzihlenga ebunzimeni bemali. IBulawayo City Council inqume njalo ukuthi izokwehlisela imbadalo izakhamizi ezizahlawula indleko zazo ngedola leMelika yehlukane lebhadalwa ngemali ye-EcoCash loba eyamakhadi eyokuswayipha. Ku-Life Talk namuhla sikhangela okwenzakala kwezempilakahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, Umongameli Joseph Kabila wabele DRC uthi akusela sizathu sokumisa ukhetho osoludluliselwe phambili kaningi nengi. Utshele abomsakazo we-VOA Swahili Service ukuthi lolu khetho luza kwenziwa ngesonto mhlaka 30 kumpalakazi ngoba labe commissioni ebona ngezokhetho ebike yabhekana lobunzima isilungele lolu khetho. Umkhumbi wabenhlanganiso ephathisa ngoncedo ye-Proactiva Open Arms yakwele Spain obuthele abantu bemazweni ase-Afrika ababalekela ubunzima bezomnotho emazweni abo besiya e-Europe ugcine uvunyelwa ukwehlisa laba bantu kwele Spain ngemva kokwalelwa kwele Italy lakwe Malta. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaxwayisa amalunga ayo ukuthi akhalale umsebenzi kunsokwana ezilandelayo ngomnyaka ozayo ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungise umnotho welizwe. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Peter Mtasa uthi kusobala ukuthi amanye amankampani awasoze avulwe ngomnyaka ozayo ngenxa yokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla okuzatshiya izisebenzi eziningi zisebunzimeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle e-Labour and Social Welfare kulelo bandla.
Siye zindaba ekhulunywa ngabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa esitriti, abantu abasebenzayo ama-wages abo kumbe imiholo yabo kathesi andiyakwazi ukuthi siyibhadala nge-bond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadala ngama-US dollars i-250 yayithenga, kathesi i-250 ungakalkulata kuhle uyabona ukuthi khona umuntu wayethola i-250 sethola i-$50, kutho ukuthi khona abantu kabasakwanisi ukuphila abasebenzayo labangasebenzi labathengisayo. Abathengisayo kabasatholi ibhizinisi ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MDC siyavumelana lako sibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwaniseki ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 ukuthi ahambe emsebenzini kodwa kayisakwani $30 leyo siphela vele nge-2 weeks ngoba ku-$30 khonapho iza kubathatha imali ye-lunch and uchova sedula hole anti akwazi ukuthi from 2009 ngabasebenzi be-NRZ kathesi ye-NRZ lalokhu ile skweleti esabasebenzi manje kathesi bayanikwa kodwa akula lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba, libona ingani uhulumende imali angayithatha ngapi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovemba wathi iZimbabwe it's open for business, wathi sezenjalo wagijima wahamba eChina kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa azaphumisana, kaphumisanga lutho. Sahamba kuma-election ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga, amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto ngaye sithi nguye uhulumende. Hanti uzile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe, kabafuni ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Lingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi balamanye amaqhinga okuthi bazayenza njani, bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.
Lo ngumnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle i-Labour and Social Welfare kulelo bandla. Sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezilamaviki ambalwa zingelamanzi aphuma empompini kungenxa yokungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini esihlambulula amanzi. Ikhansili yaleli dolobho ithi ikhala ngokuthi imitshina ibulewe ngokuthi amanzi vele malutshwana ngenxa yokungani kuhle kwezulu okumele ukuthi ngabe selisina kakhulu okwamanje.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday um 7 to 14, waza waza Friday my sweetie, waza Friday ilambaling komile wena. We baba
waza Friday lamuhla sivala umnyaka ka 2018. Sinabaculi ababili uFisani Moyo ocula iAfropop kanye lo Esther Sibanda ocula uMaskandi. Bobabili bathi 2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta kanti ngo 2019 bazabe sebesidla izithelo zezithukuthuku zabo.
Said I took it from the ghetto, I'm part of my trap, I'm feeling. Oh, but I look, I look, I'm feeling, feeling, I said.
Lo Fisani Thulani Moyo umculo dabuka eLwagweru lapha ke ukhuza ethi original ephuma kudlalati lakhe litsha azale kwatsha ngomnyaka ozayo elithi Native Romance
aka Tooth yilelo msebenzi ni Afropop artist based in Joburg ngenza imusic abayibiza ngokuthi Afropop ehlanganisa isiginci samanje namazwi akudala ngicula isintu sethu ngicula music yothando mostly.
Lesizwa eqale zomculo ngo 2006 yithi ku 2018 ilole italenta layo labo bukhali okumangalisayo.
So u 2018 ngimbe muhle kakhulu ngoba ngathi ngibe ne progress ngabeka ngaleyo ndlela. Kunezinto eziningi, kuneminyango eminingi ebivalekile evulekile. Angeke ngithi maybe ngibe nempumelelo kodwa ngithatha amanyathelo ngisiya ekuphumeleleni musically. So ngathi 2018 yeyo ngijabulise kakhulu.
Kanti ke le-ethi original le isile DVD umuntu angazitholela lona ebulenjini e-internet. Kuthi kakathandabuza ukuthi ngo 2019 ngumnyaka wokudla imali yomsebenzi wezandla zakhe.
U-2019 ngikhangele kuzobe ungumnyaka omkhulu kakhulu and umnyaka omuhle ngoba basically nganikeza i-album yothando okuyinto esiyidingayo okwamanje njengelizwe lonke jikelele. It's something ekuthi wonke umuntu engayikhwabitha ayijabulele.
Kanti ke ngonhlolanja idlalade lakhe uNative Romance lizabe selitholakala ezitolo zonke zomculo. Kathesi ke kungena enkundleni uEtsa Simanda ophethe idlalade lothando elisanda kuphekwa elithi khona kunzima. Le ntokazi ezithole isicula umdumo okusaziwa ungwenza insizwa yithi okungapheliyo kuyahlola.
Intombazane ephume emaphasaphasa enkayi ngaphansi kwenduna uChris Madliwa, umculo ngculo uMaskandi, igama engizibiza ngale mculo ngintombi yabelungu. Ngikhe ngisebenza lo manager wami uXolani Induna yensizwa la. Ngizothanda ukumbonga kakhulu ngoba kungumuntu okhutheleyo kakhulu.
Yena-ke uthi ku-2018 ubezikhumuzela amakhekhe wodwa kwezomculo.
Awu-2018 lobi album iphume ngo-October kodwa bekungumnyaka o-right wona angiwusoli ngoba ngikwazile ukungena emhlakazweni iJoss FM ingoma iyadlala eSkies Metro eZimbabwe eZimbabwe nakhona kuRadio Zimbabwe ihambile nakhona izodlala lapho soon nasekhulumani FM nakuStudio 7 Voice of America nakhona ngenga-interviewa nakhona.
Yona leke ethi khona kunzima isithathekise abanengi okwamagama. Umntombi yabelungu uthi ubhekele impumelelo enkulu ngo-2019.
Kuzoba le ngoma engizolishutela yona i-video next year ethi mantombazane kanokuncenga uthando ngemzimba yenu sibancitheni abafana. Ngawo-2019 mbona umnyaka ozoba i-best view, uzoba umnyaka omuhle kakhulu ngoba sengizitshelile vele ukuthi umsakazi yonke le yase-South Africa kumele ngingene nakanjani.
I
Wabili uthusi lontombi yabelungu bathi nyakukutsha munye eZimbabwe sohlangana ozayo. Siphuma ke enkundleni ngale ekantombi yabelungu ethi mantombazana tshintshani izenzo ngo-2019. Melisco 7 eJohannesburg kwele South Africa. Ngingu-Benedictine Shapo.
Ke ngomculo ka Esther Sibanda yena ozobizwa ngelithi intombi yabelungu ocula uMaskandi yena idabuka enkayi emaphasaphasa. Sizwe njalo lo mculo kaFisani Moyo ocula iAfropop. Ubona ke bebekhuluma le ntathela izindaba ye Studio 7 uBenedict Nhlapo. Ngakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labo nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abathuthukayo abasebenza lamalanga amachumi amabili abasalokhu bekhalale umsebenzi. Lugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.